ayo kuswipe bese kunazelele ukuthi isitolo basangena abantu ngathi kungathi kuba ngayo ngoba isitolo anazelela ayiyathaya inflation isitolo abana zokusahlonitshona lana iyo sibethe kahulumente something kodwa kunye futhi ngawo ngezi xa usufuna ukuthi uthole i-US dollar kulapho uloshupho khona ngoba kulo mkambo omnyama sebebayiqalisa kubo 16-17 namhlanje biku-20 abayi-21 nalokhu abayi-22 so ngizama ukuthi sesingayinazelela isithi qalisa ukuluza amandla nawo icathakanisa lalo imali ye-America kodwa yena abantu bengayibambi so kuyasingisa ukuthi engxenye impilo yezikla izabafitshana abantu bayo bayabe kujukela benjalo beyiheleleyozikhi ngoba kuyabesilo ngikhala isebenza kuphela ezitolo ema-supermarket but ebantwini ayisebenzi ungazufike kula abantu abathengisa kumbeya abathengisa phandle bayengeza ama-vegetable bebayengeza amafutha bebethengisana izinga bayibambi even bona ababemhlobo esikhuluma ngabo sigadile umhlobo abantu besezindlini besemsebenzini izinga bayifuni babe befune naleyo ukuthi ubhadale ne-US dollar kumbe ne-rand xa ungabantu behola sithi mna bengahola bayaswayipa umkambo kunyamuntu bathele i-US dollar ngoba yiyemukelela indawo zonke langapha futhi abantu sasabakho nokuthi akukhona ama-petrol kumafiwe la siyananzela futhi ukuthi ngokufana nayo izinga iyasebenza so still kufanele uhambe ukuthi ungaba lezithi uyeyithenga usuke lapho uthathekele imali ye-America ngoba ama-rand uyeyithengisiwe ngezinye izindlela eqinisweni iyasebenza kodwa lapho kusezitolo ema-supermarket mina nginazele kwenye i-wholesale ukuthi nga uthenga bethi bona hhayi ungathenga ukwengaka ngezithi kodwa nga uzofuna ukuthenga okuningi bethi hhayi izithi iphelela la sesifuna i-US dollar kusuke lapho ngakhanye ama-wholesale asebeqalisile ukuthi engxenye bafisa ukuthi ikunde i-US dollar kakhulu la izithi osebesihlala nempahla eziningi so uzobe ushithi ukhona esahlala njengabangenxa yezithi le ukuthi azozisingathengayo kakhulu xa kuya kwesikhathi
lamuhla belinanza ilanga lezisebenzi lingabe liluthintile yini lolu daba
lolu daba luthintiwe enkulumeni zethu abantu bekhala njengayo ukuthi uhlupho lwesikhathi esivele ikhanye siyithelelwe ngamandla kodwa abantu angayitholi kuyele muvale bakhuluma ngebhondi sabuyafisabalisa ngabo ne-RTGS khathe sithi kuthi zonke lezi imali eziletwayo imali eziletwayo zisebenzi kwesikhathana ngemva kwesikhathana ziluza amandla so-ke izisebenzi lazo ngokufana nayo zithi iziga ziyithenge siyakubona njengoma emakhalenzi abuya sibona ngathi ngokufana nayo singagcina la isilo zamandla igcine sesibuyela kongayisabona u-2008 that inflation yayisesabeka lisebenzi dayi iziga abayithembe kakhulu ukuthi izabasebenzela ukubana incedise ukuthi impilo zabo zibe ngcono leyo moshe.